Lokhu kwethulwe namuhla kobulawayo unkosikazi Valerie Hauneri, umsekeli womqondisi obona ngezokudla lokunye kunhlanganiso yeWorld Food Program, obesemhlanganweni wokuhlolisisa isimo sendlala ebangelwa yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esithwalise nzima umhlaba wonke jikelele.
Sizabe sincedisa abantu ngokudla emakhaya kuthi emadolobheni umuntu munye ngamunye emulini uyabe ethola amadola emelika alitshumi lantathu.
Kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 9 million eZimbabwe ababhekane lendlala eyesabekayo lonyaka. Uhulumende udinga uncedo lwemali efika amabhiliyoni amabili, i-2 billion, yokuthengela abalambayo ukudla. Unkosikazi Rena Helani umabhalane jikelele e-United Nations obona ngenhlupho ezibangelwa ngumomo womkhathi uthi imali abayitholileyo izanceda kakhulu abalambayo.
Sizabhadalala kumizamo yokubona ukuba eleZimbabwe lizaphepha engozini ezibangelwa ukuguquka komomo womkhathi ngoba sinyekela ukulungisisa kusiyafika umnyaka ka-2050 izwe lizahlangana lenhlupho eziningi ezibangelwa yokuguquka kwezomumo womkhathi.
Ababili laba ngabanye abakunhlanganiso ezitshiyeneyo abangene umhlangano kobulawayo obekuhlolisiswa khona isimo sabalambayo eZimbabwe. Baningi ababhekane lendlala lonyaka emadolobheni. Omunye wabo ngunkosikazi Nokuthaba Mlotshwa.
Ungananzelela indlala engibhekane layo angikaze ngiyibone eminyakeni siya silime egangeni sithole. Kunsuku ezedlule uhulumende ebethi sibhalise amabizo kodwa asikakutholi sesilamba.
Umnumzana Vumani Ndlovu ohlala elupane laye uthi indlala ibathwalise nzima emaphandleni.
Indawo eziningi azizange zavuna kuhle, abanye vele kabazange bathola ngitsho lokho kuchiza. Kungakho-ke abantu bayagalula phakathi kokunzima obukhulu bendlala ngenhla eMandebeleni, eMatabeleland North. Kunzima kugcwele izicinti zonke.
Isakhamuzi sePlumtree kozimnyama umnumzana Mathetha Masukulaye uthi isimo sibi esigabeni sakhe.
Hayi fuyo lazo ziyashota utshani njengoba vele izwe lingananga.
Uhulumende weZimbabwe uqhuba ezinye njalo inhlelo zokutholisa abalambayo ukudla. Ukudla lokhu kunikwa izinduna, amakhansila labosobhuku abakuholisa abalambayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.